Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, icala lelunga lebandla lezanu PF elabotshelwa ukuloba kunkundla zama WhatsApp awebandla lezanu PF lisithi umnanga kwakenelise ukubusa kulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwengwa livinjiwe ukudluliselwa emthethwandaba ophakemeyo ngumanji weHarare izolo.
Ukuthethisa umnangagwa kumbe ukukhuluma kubi ngomnangagwa angikholwa mina ukuthi kulicala, ngoba iconstitution isekelo selisombuso siyasivumela ukuthi abantu bakhulume bekhululekile futhi bekhuluma santando.
Umlingisi owazakala ngokudlala kumdlalo kamabonakude othiwa amakhorokhoza uBernard Bekilizwe Ndlovu uselobe ugwalo olulonda impilo yakhe etshengisa ukuba okubi kungasetshenziswa ukwenza okuhle.
Imumethe indaba yokudinga ubuhle lobumnani phakathi kwempilo noma izinto zingelula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Manje eBindura izolo wale ukuvumela ilunga lezanu PF eletheswa umlando wokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi lidlulisele udaba lolu phambili luyethethwa yiConstitutional Court. Umsolwa umnumzana Goodman Musariri ubotshwe nyakenye kuthiwa uthuke uMnangagwa ngemva kokuthumela umbiko kuma WhatsApp group ezanu PF esithi umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga kumele athathe intambo zombuso ngoba yena uMnangagwa engenelisi ukubusa. UMasariri omelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ubefuna udaba lwakhe luyethethwa yiConstitutional Court ngoba esithi imithetho esetshenziswa ukubopha abantu abetheswa icala lokuthuka umongameli welizwe ayikho emthethweni. Umthethwandaba kamanje uzaqhubeka uthetha lolu daba mhlazi ku-14 ngenyanga ezayo. Kulo manje weBaitbridge olahle icala elifanayo ebelisetheswa abasolwa ababili kunsukwana isanda kwedlula. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leZaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Ukuthethisa umnangagwa kumbe ukukhuluma kubi ngomnangagwa angikholwa mina ukuthi kulicala, ngoba iconstitution isekelo selisombuso siyasivumela ukuthi abantu bakhulume bekhululekile futhi bekhuluma santando. Into esembi ukuthi imithetho eminingi ayikafakwa kumbe ngathi isekelo sombuso silaso asika nanzi imithetho ethile emitsha okumele ukuthi ngayisikhona ukuthi lale emdala somuthi ngasisusiwe ayikasuswa. Kodwa ke angikholwa ke mina ukuthi uMantshi ungokwala ukuthi licala lekhangile constitutional court uthi ukuthi lundoda ulecala, kusangenzakala ukuthi lundoda afunyane engelacala ngoba leli licala elingekho emthethweni emisha. Sizathemba ukuthi uMantshi uzalibamba kuhle icala ngoba khathisi kwakabile sidinyeko sokuthi liye enkantolo engaphezulu. Kodwa ke njengoba sikwazi ukuthi lapha kukokhanda lemtshelo wakhe kusangenzakala ukuthi lo muntu agwetshwe ngoba sisazi ukuthi kwesinye isikhathi phela inkantolo ziyasetshenziswa ukuba nezinduku zikahulumende ukuchaya lokuchobodisa abantu abazondwa kumbe abakhanya behlukuluza uhulumende kaMnangagwa.
Isike saxoxa ngomantshi weBait Bridge olahle icala ebelisetheswa abasolwa ababili elokuthuka uMongameli Emmerson Mnangagwa. Ilolu udaba singabona yini umthethwandaba uluphatha mhlawumbe ngaleyo ndlela kumbe singabona umsolwa efunyanwa elecala?
Okumele sikunanzelele ukuthi njengoba singani siyasondela kukhetho luka 2023 kusangenzakala ukuthi lundoda afunyane lecala ukwenzela ukuthi abe ngumzekeliso kusetshenziswe yena ukwethusela bonke abantu abangaba lesifiso lomnakano lomcabango kanye lokufuna ukukhuluma kube ngomnangako. Kodwa khona vele emthethweni akulacala elinjalo, lapha siyaba sesiphongukwenzela njengoba sikwazi ukuthi khona uhulumende vele usebenza umthetho ukuhlukuluza abantu kulokuthi awusebenze ukuvikela abantu. Kusangenzakala lundoda afunyane elecala, kusangenzakala sibili, kodwa hayi ngithemba amagqwetha amela abamalungelo luntu azasondela amsize amxhasa amphathise ukuze aphume laye engalacala.
Okwenzakalayo konke lokhu ukubotshwa kwabantu ngalindlela singathi kuvezani ngombuso kaMnangagwa?
Uyabona nxa umuntu ekwazi ukuthi ubusa abantu abangamthandiyo futhi abangamfuniyo, phezu kwalokho ekwazi ukuthi kababusi kuhle kabaphathanga kuhle abantu ababusayo, uwenza njengalokho esikubona elizweni ukuthi uyazama ngazo zonke indlela ukuthi abantu bangakhululeki, abantu bangakhulumi, uyavimba amalungelo abantu kukho konke abakwenzayo. Kuyatshengisela sibili ukuthi umbuso kaMnangagwa ngowenkani, ngobudlawu wembamba ngamandla, ngumbuso ukuthi khona nxa singakhipha ukubamba abantu buchapha lokho akwenzayo ngesebenza kumbe umthetho kumbe amapolisa kumbe amasosha, into entengantengayo engelasisekelo. Yikho nje sibona besebenzisa amandla ekhothi namandla amasosha namandla amapolisa ukuthi umbuso lo ukhanya ngani uqinile, kodwa hayi kakusela lutho, hayi intuthu yesithwala nje kayiphandle.
Umnumzana Mthulisi Hanana ucubungula izombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leZANU PF ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseSouth Africa. Kolunye njalo udaba olufanayo, abasekeli bebandla leMDC Alliance abayisithupha ababotshwe ngempela sonto emzini weEpworth eduze leHarare ngemva kokuthuka amapholisa besithi bayizinja zikaMnangagwa baze bakhululwa esitokisini izolo. Abayisithupha laba babikwa bathuka ipholisa elabopha omunye wabo ogogekileyo bamhudula, yikho okwaphoselwana la mazwi. Baphiwe ithuba lokuhlawula imali engamadola ezinkulungwane ezinhlanu $5,000 ngamunye. Wazakala ngokudlala kumdlalo kamabonakude othiwa amakhorokhoza uBernard Bekilizwe Ndlovu uselobe ugwalo olulonda impilo yakhe etshengisa ukuba okubi kungasetshenziswa ukwenza okuhle. Sixoxe lo Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, ngiyabonga kanti. Yebo, kuliqiniso ukuthi kulo gwalo esengilulobile and lolu gwalo lona isihloko salo sithi ngesilungu cheat consciousness. Ma ungabe ukhangela ngesindebele engisikhulumayo kini, ungakufananisa lokuthi saga sesindebele sithiwa sona zithathwa ziluma. Ngezinye indlela lele libala iphrase yesilungu le cheat consciousness ikhuluma yena leyo nkulumo oyimomethe yena leyo nkulumo yokuthi zithathwa ziluma. So umethe indaba yokudinga ubuhle lobumnani phakathi kwempilo noma izinto zingelula, ngingathi yikho okuphakathi kwalolu gwalo ngamafitshane, ukuthapha ubuhle phakathi kobubi ngendlela esithapha ngakhona inyosi, ngendlela esithatha ubulongwe benkomo ekhaya obunukayo sibusebenzise ukusinda phansi, sibuchise bunuke budake inyosi bese sithapha inyosi
ngenxa ukuthi sisebenzise ubulonge bonobiyana. So ngikhuluma ngaleyo nkulumo yokuthi lapha sithe sahlangana nobubi asidane khale, kodwa sithatha leyo thuba ukuthi silisebenze bonobo bubi sibuthene bube into enhle. Njengoba ungakukhumbula kudala mabe sikhula ekhaya uthi ungalunywa yenkume babeyithisa bayiyose base bethatha umlotha wayona lona bawenza uli into kade kumele ukuthi kuzise ubuhlungu iqini isikudla kwakho.
Kahle kahle kuyini okwenza ukuthi ulobe lolugwalo?
Lolugwalo ngilulobe ngenxa yalokho esengidlane nakho empilweni njengomuntu. Kweyami ilife sukela ngizalwe ekhaya etholotho emambanjeni line, izinto zinzima, kunemikhuhlane, kunempunza, inkomo zisifa kwesinye isikhathi futhi ngizelwe ngikhule ngesikhathi sempi kulwela ilizwe, abadala sometimes bekhinjwa sibabhekile bengabantu abadala umangale ungumntwana ukuthi kathi izinto zabanzima kangaka kutheni ungene egangeni ulunywe zingulonyovu ulunywe izinyosi sometimes uphosa ulunywe la inyoka mpela abanye bezibaluma inyoka bafe uhlatshwe ngamevenyaweni lapha uyebangulwe ebusuku kube nzima yonke lento ibizo lezo nyosi ibiyo leyo shid engene phakathi kwayo mase ngibheka esengikhangela manje sengithi ngiyakhangelisisa ngibona ukuthi hawo into lezi noma bezinzima kanje bezingalandanga ukuzwa kakhulukazi bezilande khona ukuzosiqinisa zilande khona ukuzosifundisa ukukhalipha nokuhlakanipha ngikhumbule futhi ukuthi temasikhula sihlala ngaphansi kwezihlahla sibumba umdaka kubunje inkomo kube nzima sidlale futhi singabantwana kungabikhona ozositshela ukuthi wena uzodlala ungubaba besizicabangela wonke lo amadlwana wonke lawo. So bekuyindawo nje ebifundisa ukuthi uhlakaniphe, kodwa uma uyikhangelisisa indawo enzima, indawo egcwele inyosi mangikubeka ngesaga indawo egcwele leyo nto engiyibiza ngithi ngesilungu. So ngilibhale leli bhuku ukukhankasa ukuthi sintshe kubhekene ububi njengobubi, kodwa sibubheke njengomquba, into elethu phila ezihlahleni, into elethu phila engadini.
Manje ugwalo lwakho lolu luzathengiswa njani njalo ngapi ukuze abantu ikakhulu abalaleli babekwazi ukuthi ngabe lufuna lolu gwalo baye ngapi?
So lolu gwalo luqala nje ngale nale viki esingene kuyo mhlaka 27 November kulilanga lami lokuzalwa, yilo futhi ilanga lokuzalwa lolu gwalo. So luyabe luthengiswa khona mhlaka 27 ngoba nje siqalilevela abantu sebeqala ukulithenga namanje, but i-official launch yenzakala mhlaka 27. Okwamanje sithengisa face to face abantu bayenza ama-orders sibanikeza lelo bhuku face to face. Kukhona futhi ngikhuluma nje namhlanje ngithola i-order evele eNew Zealand, so siya eKorea le copy yakhe uyumloke okhashana ukhokha imali phezu kwale khokhwa la eSouth Africa ukwenzela ukuthi sikhone ukuthi sinikeze i-Korea company ihambe imnikeze ibhulake. The plan starting from next week sala i-process yokulifaka ku-Amazon ngoba abantu abaphakathi phandle kwe-Africa nabanye abaphandle kwe-South Africa lapho esikhona sebetshengise kakhulu ukuthanda indaba yakhona. Njalo futhi ngiyabe ngiku-Twitter Space eyabe ihostwa ngubusi no-Tom nomzala Tom eyabe ikhuluma monga leli, ngiyabonga kakhulu. And yona indaba yakhona ngixoxa akamnandi nje ngelizwi lokungumfana okuncane okukhulele ekhaya, uzakuthula ukuthi yehlukaniswe yabami ngokungumfana okuncane okukhulele ekhaya. Kuyixoxa le ndaba mpela nje kuyimi lokho okungumfana ngona kuxoxa izinto kwakuzibona ezazihlekisa, kubukela amadonke gijimisana ekhaya, kubukela izinja nazo zigijimisana kumangala ukuthi kanti why izinto zinje. Bese kuthi phambilini i-story sakhona in terms of style uthola ukuthi mina esengikhulile yime ngithatha over from umfana lowo obexoxa i-story sakhe engumntwana sokuba nelizwi lo ilizwi selisiba ngolomuntu omkhulu eselibheka izinto njengomuntu omdala, manje seliqalisa ukuyi-interpret ukuthi lokhu kwakunje kwenza. So
lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu umlobi ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseSouth Africa.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo.
Lele parlamente lele bilitane libiwa lihlaziye udaba lweZimbabwe lapho ukukhulunywe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa waqamba amanga ukuthi wahlangana lenhloko kahulumende umnumzana Boris Johnson. Leli dale liphinde lagcizelela ukuthi uhulumende weleBhilitane kasoze ayekethise izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF nxa uhulumende weZimbabwe engaguqulanga izenzo zakhe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho olweZEC soluqeqetshe lwaqeda indlela zokuqhuba ukhetho ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani lonke balaleli labasakazi, bakithi asibonge nini ukuthi inkosi asigcinile siyaphila. Ake ngiqondise lapha bakithi, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngingezomunye wabembone ekhulumile amsongani ngiyachallengeana leyo anichallenge. Ngicela ukuthi ngibeke kanje, ngizwe omunye umlaleli esithi yena izaphu sizaphambanisa MRP yayingaphi iminyaka yonke le, kasixoleni khonapho sikuzwiseni kuhle. Emalangeni adluleyo ngike ngathola omunye umbiko wathi sithi ubaba wethu uMoyo umqondisi yena uthi kasoze acontest ku-presidential. So ngeke ngasoze acontest ku-presidential, asinanzeli ukuthi amandla kawakho phezulu ngale. Yikho ubona sithi thina ke okamqabuko usibangilizwe yena njwane evumile ukuthi uyacontest. Ngibuyelela izwini lakhe elihlothe yena abahlangane labo bantu bekhulumisane ukwenzela ukuthi abe-MRP abaye befuna ukuvotela president bangene kuzapho bese bebuyela ke ngezinye izikhundla lezi zama council, mayor, MP. Kodwa ke ngapha ku president beye kuzapho, senzele nje uloba sidliwe sizuze lathi kumelwa ngale eParliament.
Ku studio 7 ngawe linjani lonke lapho balandeli labalaleli, alivule phela uyitha ama video la ake sizosozi bekhuluma ake lalelwe lapho ukuthi uthakazi MDC kaChamisa akubanjwane man akubanjwane kuqale kusetshenzwe ndawonye ukuthi sokuqale kukhutshi izano lesihlupha le. Hayi kamanje sihlala amagangeni la, into zethu azihambi, omama bahlupheke emakhaya le. So hayi badala, sicelani siyacela sibili umthwakazi. Hayi khona umuntu evuke ngutsheni ethi nasemfome yami iphathi siyimthwakazi. Hawu man, labantu sebethi beyilandile sicwele labantu sokulandelwana vele sokubi vele ngenxa yokuthi kuthiwa sikhethe ukundebela. Akulandebela kulashona, sibambane nini senze ukuthi kwenzeke into e-1 kuphela. After that sikhona siyabona imthwakazi lichamisa leyo sesibona ukwenzakalayo, uyabona. So siyacela lathi sivulele amawuthi ethu layo kekhulume lapho.
Salibonani basakazi be-Studio 7 labalaleli bonke, ngingajabulakazi kakhulukazi ma kungafika isikhathi umeseji wami lowubani kulodaba oluyolingihlukumezileyo. Ma ngisizwa khulunga ukuthi kuthiwa kulabantu abananzelela ukuthi ngaphansi komhlaba kule chebetele so bagebha begubha ngaphansi, imizi yabantu igcina ibilike, le ndawo iyagubudeka ngenxa yomhlaba. Njalo ngizwe kuthiwa abantu baleso sigaba kabakwanisa ukukhuluma, ma bethu bayakhuluma bayesaba ukuthi bazahluka. Waye abantu baleso sigaba bengaphakami bekhulume bebephakame betshengisele ngoba into eyenziwa siyento enhle. Yebo kungabe isimo somnotho sihluphe, isimo sokuphila singabe sihluphe elizweni, kodwa ukuthi kugejwe ngaphansi kulinyazwe umhlabathi ugugudeke ngokuthi umuntu ebethi isimo somnotho siyahlukumeza, uwe wona umuzwe omunye umuntu ngenxa ukuthi isimo somuntu siyahlukumeza. Udaba lwangikhona lukho right, ukhombisa impilo zayo zasezibe engozini ngodaba lolo. Abantu baleso sigaba kabaphakame betshele ihulumende ukuthi no, into eyenzakala lapha ayikho right. Amaphoyisa la ephakamisa inyawo kuzele ukuthi udaba lolo lulungisiwe. Olwesibili lulapha, umbuzo wami ungukuthi ma kungukuthi amathebelendi umthwakazi ilizwe ngelethu umhlaba ngwethu kuyalani pho ukuthi umhlaba wakithi esiwuphiwe lathi sibe ngabakhululekileyo endaweni yakithi sizaphiwa nini wakithi ngiyabonga
livuka njani balaleli be-Studio 7 livuswa ngihlanhla mahlangu osebutswana e-Francis Town ngibingelela umama emalungu elupane semphulu ngithi mama uvuka njani ngibingelele unkomo RJ wayesebenza esibhedlela esemphulu ngithi uvuka njani mdala ngibingelele umakhelwana wami sathulani undivula ngithi uvuka njani sathulani ngomalumami uphulu ngwenya wenyanga ngithi livuka njani lapho ujabulani ngwenya laye engamjhiyi umza wami ngithi uvuka njani ngithi linjani izulu ngapho thina ngapha e-Francis Town hayi liyana liyana silina kuhle lina kakhulu futhi ngapho-ke seliqalisile ukulima yini bantu bemalunku ngithi ngiyabonga imunhlanhla mahlangu wakomatshivovo koncube khonaphana ngithi lisale ngokuthula
sibingelele kwi-Studio 7 igama lami ngubheke lapha kumadabu endaweni yasetsholotsho silohlupho nje olukhona olwesikolo leclinic endaweni yakithi kathe sizulu seliyanetha siyathwala nzima kule ndawo nje namanzi ukuthini umuntu ogulayo ngeke ekwanise ukuchapha phetsheya ngale umfula yabunamanzi endaweni yasentoli lapho esiyakhona iclinic enye futhi umfula ma ugcwele sesisitakile abantwana besikolo bafunda ephakama komanguba kule nkalakatha yehlathi elinyele esabekayo nomango wakhona awufanelanga abantwana abangamantombazane njengalokhu nje ma ngikhangela kathesi abantwana abafunda le ngaba amantombazane bahamba ehlathini akukho umuntu obaqhubayo okungangokuthi kungezwakala izinto ezithiyeneyo nomfula la usula amanzi nje ma sebebhala imihloliso kathesi kungenzeka vele bephumele zero ngoba umfula ma usugcwele awuchapheki abanye babe bephambili ngezifundo ngapha endaweni okuthiwa kusemathula kokhwali kukude lapho okungangokuthi sibili ma ngabe kuthiwa uyagada imoto siyakhona ungabhadala maybe 20 rand okuya khona ngoba uma ngwakhona mkhulu bengifisa nje ukuthi abantu bakithi singabe ndawonye ngomqondo noma singayakha iclinic kumbe sakheni isecondary sihlanganise umqondo sakheni noma ama-cottage amabili sakhe namaklasi amabili okwenzela ukuthi uhlupho lolwesibhekane labo mhlawumbe igovernment la ingathathela phezulu hhayi sithwele nzima bakithi endaweni size sifise lokuthi unkulunkulu ngawe uyasizwela kodwa kokungasenani-ke unkulunkulu sifise ukubana esihlanganise umqondo nde ngifise ukubana i-odio yami ingafundwa lapha kwi-Studio 7 inkosi lenzele kuhle balaleli labasakazi abasakaza iindaba ezimnandi inkosi gama lami u-BK Moore sa-osha
salibonani salibonani ku-Studio 7 linjani lonke bantu bezimbabwe okhulumayo ngu-Isaac Ndebele ebulilima endaweni yase-Plumtree mina ngicela ukudlulisa lo mlayezo wakithi funa ukuthi lo mlayezo uhambe lo mbuzo uhambe uzeyofika kuyomqondi ukuthi njengoba umqondisi ethi izimbabwe funa ukuthi iqunye ufuna ukuthi izimbabwe iqunye ukube le mthokazi kumele ukuthi acacisele abantu kumele ukuthi acacisele abantu ukuthi njengobona ethi izimbabwe iqunye ukhuluma lo mthakazi umthakazi lo uyaqunywa kube kuhlala amandebele wodwa khona lapho yini ngoba akulazwelikela hlala umhlobo oyi-1 abantu seke sizwe nje abantu bakithi sebephonga ukuthatha udumo yesi siyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe sihluphekile but isolution yezimbabwe laphana yi-politics iqembu umizwe liyana libuswa ngumuntu ongalunganga lifiswe iqembu liyana libuswa iqembu lepolitiki engalunganga so bakithi asiyekeleni ukukhonfuza abantu into esolution ekhona ezimbabwe lapha yikuthi abantu bavote bakhiphe uhulumeni wekolo okhona bakhiphe igovernment lekhona ezanupf lizabona zonke izinto ziqonda lokhu silokhu zikhwebhana ngeminwe kuthiwa labantu umhlobo othile lo mhlobo othile ayikho into enjalo ngelo kwafana kwayenzeka alikho izwe okwathiwa lihlala abantu abayi-1 kuphela lebe izwe linjani lona leyo so asikubekeni kucace nje abantu bafuna ukukhonfuza abantu ngento engekho umbuso ongalunganga umbuso kamnangako umbuso ongalunganga manje yonke into ivaliwe i-economy uyivale yonke akula tourism ezimbabwe akula amakhumbi avaliwe ngesikhathi sekhona umgalo kwakungcono ngoba amakhumbi ayihamba kahle abantu abakhona ukusebenzela besiyawoda ezinye izinto or kumanebhari neighboring countries go South Africa we siya wota. Koda manje lo, loko evalile emengi corona ezimbela kuthi abantu bengasebenzi kahle ezimbela lokuthi amaqembu epolitiki angasebenzi kahle. So mina ngifuna ukuchazisa kumuntu oseZimbabwe isolution ekhona eZimbabwe ikuthi abantu bavote bavotela iqembu abalifunayo ukhishwe izandla ukuphela. Lokho ukuthi ilizwe liqhunywe phakathi akuyasi into engasebenza lo yasikhohlweni ngakuluka ke.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika libikwa seliqansa. Kulabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu 90,000 abatholakala belegciwane leli ngalanga linye. Kulezigaba ezingamachumi amathathu ezibikwa zisibala loludubo phambilini kwekhefu le-Thanksgiving kusasa, lapho okulenkulungwane lenkulungwane zabantu ezizahlangana khona zijabulela leli khefu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson.
Msakazi, igciwane leli lethulela umkhuhlane we-COVID-19 kubonakala lokhu lisasekhona simile ngoba abantu babonakala lapha kuwomabonakude lakumaphephandaba. Kanti-ke nje labantu nje sibaziyo kukhona lapha lalapha sizabe lokhu bekhala ngakhona ukuthi hhayi ngapha umkhuhlane lo usuke wasihlasela emolini ngapha. Ngakho-ke ngingathi umkhuhlane usekhona sibile kodwa kakusafani lasekuqaleni, kungathi nje usuwehlile kancane nje.
Indawo ezifana lamabhawa sezavulwa yini njalo abantu bayagqoka amamaski beqhelelana na?
Nxa sikhangela indawo ezinjengezindawo zokuzilibazisa kakhulu indawo ezinjengamabhawa awemaningi kangako amabhawa avalayo, iningi lawo nje behlisa inani labantu abangaba khona phakathi kwendawo lezi zokuphuzela utshwala-ke. Kodwa-ke nje eziningi zakhona mpela bezisekela abantu bangene, uthole abantu bezihlalele laphana bengafakanga amamaski. Kanti-ke ungababuza ukuthi kungani bengafaka amamaski, batsho ukuthi khona ngoba bahleli lapha yindawo le yokuphuzwa khona kuyadliwa, uzodla kanjani mhlawumbe uphuze kanjani ngapha ufake isifonyo emlonyeni. Ngakho-ke nje labo mthetho mpela behluleka kakhulu ukuthi bangayithini le ndaba. Ngakho-ke sinazelela ukuthi iindawo eziningi kakhulu sezibuyele esimeni esasizo sona before umkhuhlane uqala, noma yebo sisazi ukuthi umkhuhlane lokhu khona lokhu bekhuluma ngawo. Kanti-ke le minyango yabo lapha uthola befakile ibhakani elithi umuntu onke kagqoka isifonyo. Kodwa-ke lokho kunzima ukuthi kulandeleke ngoba ngeke ugqokise umuntu isifonyo ngapha esidla enatha.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ngakugqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Icala lelunga lebandla lezanu PF elabotshelwa ukuloba enkundleni yeWhatsApp lisithi umnangagwa akenelisi ukubusa kulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwengwa livinjiwe ukudluliselwa phambili emthethwandaba ophakameyo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.